abantu nje abaningi bengathi njalo ukuthi ababahlawumele bambane, but into yokuqala esingamelanga siyikhohle ngeyokuthi ukuvuma ukuthi amabandla aphikisanayo abambane kutshengisa vele ukuthi siyabe sesivumile ngenye indlela ukuthi amabandla la ezimelele ewodwa kakayenelisi ukuthi akwanise ukwehlula ibandla leZANU-PF. So khonoko kutshengisa nje vele ukuthi thina njengathi thina abasakhulayo kukithi kanye labantwana beZimbabwe ukuthi sifundisane kanye lokukhuthazana ukuthi kuyini okuqakathekile ilizwe lethu, ukwenzela ukuthi siprioritize khonoko njalo siyekele nje ukube silokhu sigijimisana ngokuba la mabandla amaningi nanje sikwazi ukuthi into ehluphayo kanye le bandla ekumele silinqobe liyi-one okube yiZANU-PF. So mina nje mbona ye kuyindlela engasetshenziswa nje eyokuthi amabandla ayibambane, kodwa kuyahlupha phambili lapho nxa sesifika towards ama-election ngoba ozakhokhela ibandla ngubani, uyabe vela kubandla liphi, bemkhethe besebenzisa indlela yiphi, vele akuhambi akuphumeleli. Kodwa into eqakathekileyo nje kimi ngeyokuthi amabandla ayekele ukubambana kodwa azimisele ukusebenza kanye lokuhamba ebantwini, especially phansi kuma-grassroots ukuthi babone ukuthi abantu bayafundiswa.
Kodwa nxa engasabambananga enyoni ekuyinqoba njani iZANU-PF pho, ngoba sesibonile kukhetho lwedluleyo iMDCT eyiyo ethenjiweyo inqotshwa iZANU-PF kanenginengi.
Ye, into ekhona yokuthi siqakathekisa into esingayisizwa nxa sezikhangela into zokhetho. Sina siqakathekisa ukwedlula unqoba ibandla leZANU-PF. Sikhohlwa ukuthi into yokuqala yimithetho esetshenziswayo nxa ibandla lezeki elibona ngezokhetho lisenza umsebenzi wayo, kanye le-commission ezeki lawo okuthiwa ngama-electoral reforms nxa engayenzwanga, nxa izeki ingalandeli umthetho kanye okuhambelana le-constitution yelapha elizweni leZimbabwe, vele kuyahlupha ukuthi singakhuluma ngokuthi ibandla elinkulu yilo kumele liwine kumbe ibandla elincane.